people namhla, we enjoy our affirmative action. Kulama government set aside abantu abamnyama akulalutho olwenziwayo kungela consideration ukuthi kumele le visibility ipopulation yabantu abamnyama.
So ukuqakatheka kwake kuka Martin Luther King singathi kugoqela abensundu la besilungu yini kumbe lilanga likuphele liqakatheke ebantwini abansundu.
Martin Luther King was very instrumental in making white civil rights leaders ukuthi labo beme for the cause and labo udaba kwalumela kwangabi into yabantu abamnyama kuphela.
Laqalisa nini ilanga lona lokunanza lapha kwele Melika ukuthi aphiwe ilanga ikhefu elibizwa ngebizo lika Martin Luther King?
Ukuthi kuse Martin Luther King ukwenziwa uthabe iholiday nini angisakhumbuli, nokuthi ukufika kwami lapha e-America ngifike ngathola ilanga lakhona kulilanga eliqakathekileyo. Ngiyabona kube upresident owayelifakayo ngiyabona ngureagan ngama-80s. Angisakhumbuli ukuba ungabe wabanini khonapho, kodwa mna lami ngifika lapha ngathola kulilanga elikhulu kuzinikela namuntu.
So kulesikhathi linanzwa leli langa, singafundani thina njengabantu bokuza lapha, abantu abansundu abokuza lapha kwele Melika ku-Martin Luther King umuyi?
Uyazi kuningi sisi uma ukubuza kanjalo, ngoba lapha thina esivela khona silokhu sikhala ngakhona ukuthi sinanzwe. I-Civil Rights Act le yaqinisa i-American precept lena yokuthi even the most minor among us counts, ukuthi ilizwe alingeke lathi lilizwe eliphumelelayo if it doesn't respect or take care of its minorities. And thina ekhaya kunje singabantu esilokhe saba le-ground kuze kube lanamuhla kulokho kule izilonda zakhona. Abantu abakwenzayo khonokho abantu abalokhu bekhuluma izinto zodla, angazi ukuthi kumbe ubona na bekhuluma kuthiwa i-justice, bebona amazwe evuma, bebona inkokheli zisiza phambili zixolisa. Abakithi labo kumbe bengabona isifundiso khonapho.
Ebantwini abansundu balapha ubona belenhlonipho na, bayazwisisa na ukubana kutshoni khonokho okwenziwa ngu-Martin Luther King?
Kakhulu, kakhulu. Abantu laba ngabantu who went through a lot and who still continue to go through a lot. And thina kuningi esingakufunda sikubone, esingakufunda kulaba abantu. Akubona ungaze uyenje emachurchi lakuma-organization lezikolo uzabona ukuba into enjanami. Even le makhiweni, ikakhulu kuma-Christian izikolo nje lema-university, u-Martin Luther King umuntu omkhulu kakhulu. Abantu abamnyama yena vele uma kuthiwa kulezinkosi zalapha yibo labo oMartin Luther King.